Nanzi inhloko zendaba zethu zalamhlanje ngomgqibelo 5 Mpandula 2015. Kambe uZulu uzalalela na inkuthazo kamkhokheli wecelele MDC umnumzana Morgan Tswangirai eyokuthi uZulu angene ezidaladeni etshengisele. Abasola ukufakwa kwama prepaid meter bathi bazakusa lolu daba emthwethandaba we Supreme kodwa umanisipala uyalandula ukuthi uzaqala lolu hlelo kobulawayo. UBenedict Nhlapo uxoxa lo muzi wethu Mkhwananzi osemsebenzini wakhe wokuthengisa izibi eGoli. Lezi ke yinhloko zendaba lohlelo lwethu lwalamhlanje ngomgqibelo 5 Mpandula 2015.